Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 13 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa okwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele ahlawule imali yokuzihlukuluza.
Lokhu kuveza mtshele ukuthi basebebebotshwa besolwa ngamatshala angekhoyo.
Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa.
Abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, ungumkhuhlane okhona.
Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uZulu ukuthi engaphangi avune isivuno singakomi ngoba kulakho ukudala udubo.
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inkokheli ezenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawule imali yokuzihlukuluza. Abantu laba babalisa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, lelunga laleyo nhlanganiso umnumzana Tekmo Mhlanga, iziphathamandla ze-Poverty Liberation Movement omnumzana Pride Mukono lo Alan Moyo, kanye lo mholi wezinasu umnumzana Archibald Madida. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso ye-ATUS, abahlanu laba bathi bese bebuyela emakhaya kodwa amapholisa abasukela ababopha kungela sizathu. Ngalokho bathi bazalobela umphathi wamapholisa uKhomishina Godwin Madanga bemazisa ngenyathelo asebelithethe elokuya emthethwandaba. Busithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu.
Kuyinto embi kakhulu uhulumende aseqala ukungathi uyengeza iziphathi lapho ayenza khona ukuthi abantu bethu bezihambela beshiya lapho abaya imithetho akulunganga ukuthi kuyikwephula amalungelo abo okuhamba nje lapho abaya befuna ukuya khona ngalokhu okuthiwa i-freedom of movement. Zonke izizwaranza lelizwe ziyamvuma ukuhamba iy'hambe ezizibhethele zona kubi ukuthi abantu bebotshe bezihambela.
Siyananzelela ukuthi inhlanganiso le ARTUZ labanye lezi naso amalungayo ande ukubotshwa, ungathi amapholisa abaqopha nje kumbe kukhona ababe kwenzile ukwephula umthetho?
Iningi labo landise ukuthi manje ngabotshwa lihambe liye emthethwandaba setholakala ngala. Lokhu kuveza mtshele ukuthi basebebebotshwa besolwa ngamatshala angekhoyo. Siyakunanzelela ukuthi kuyaqhubeka kuhlanza. Omunye walaba bebebotshiwe u-Alan Moyo uvele ukubheli kadesi lapho ahamba botshwa wase sesika umthethwandaba. Kungalunganga ukuthi asinye esejele kumele ukuthi nxa bemsolela ukuthi lecala alilambe leli cala elihambele emthethwandaba esuka kibo. Sokuyinhlala yenza enkulu emapholiseni. Kuyo into kumele ukuthi omphakathi usiyenze njalo.
Siyabona ukuthi la mabandla aphikisayo ikakhulele MDC Alliance labanye nje afana leMthwakazi Republic Party bakhala ngohlupho olufanayo.
Kuze ukuthi umuntu abhenge isizalwane sezizwe kungelani ukuthi ulilunga ngesihlanganiso esiphile kodwa kumbe ebandla lezombusazwe. Ngokunjalo sinanzelela ukuthi indlela osokuqhuqwa ngayo abantu konke ababa abantikishwayo ikakhulu i-MDC Alliance leMthwakazi Republic Party abanye abavela kwinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zamalungelo oluntu, sebethathwa ngendlela efanayo eyokuthi babotshwa ahlukunyezwe ekukhululwe, babotshwe ahlukunyezwe ekukhululwe, afikezwe ukuthi mhlawumbe abe ehlukunyeziwe emzimbedi laba abakade bebotshiwe. Kodwa khona ukuthi uyefakwa ukugcinwa amapolisa noma umzuzu wodokotela lokusele khona ukuthi ngolunye lokho sekwambile ukuthi uhulumeni kweni kodwa akulamuntu ofanele ukuthi asathele nje.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njenge Amnesty International isanda ukuthi amalungelo oluntu ayiphulwa eZimbabwe uhulumende usebenzisa ubhubhane lolo lukhona lwe-COVID-19 ukuhlukuluza abantu. Ungathi uhulumende lo ozithi muthi uyehluleka yini ukunanza amalungelo oluntu njengohulumende wakuqala?
Uhulumende lo indlela asebenza ngayo kathesi usethethe ubhubhane lwe-COVID-19 kwabenza isikhali sokuncindezela abantu. Sinanzelela ukuthi inani labantu ababotshiweyo, inani labantu abatshayiweyo ngamapolisa, inani labantu abahlukumezekileyo ngezenzo zikahulumente ezitshiyeneyo sikhathi sokuvele lolu bhane lingathi liqhubeka lisanda. Uhulumende akaphathi kahle indlela yemiqathango yalokhu ukuthi abantu kumele baphile njani xa ubhubhane olunje. Siyakunanzelela ukuthi asukhontwise ukwenza lokhu umkhuhlane nasofikile abantu bethole ukuphumelela kodwa uhulumende usebenzisa ukufika komkhuhlane lo konenda kwenze kube sezingeni eliphezulu ukuthi wabantu.
Lo ngumnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Iningi libikwa selibonakala lingela ma-mask njalo lokuqhelelana abantu abasakwenzi. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi singabona na abantwana besikolo njengabe Sgodini eSacred Heart sebebanjwa igciwane le-coronavirus ngobunengi na?
Kunzima, kuvele kunzima khona ukuthi abantwana ebenelise ukuthi ke bangathelelani ke umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba abantwana lanxa bangabe belama mask belakho konke kodwa ke bayathanda ukudlala bekhipha ama mask, bayathanda ukusondelelana, bayathanda ukwenza lokhu lalokhu. Yikho kuqakathekileyo ukuthi umkhuhlane lo uvikelwe uvele ungabi khona ezikolo ungasondeli ngoba lapho kulabantwana khona kuba nzima ukwenqabela nxa uvele uthe wangena. Sifisa ke ukuthi umkhuhlane lo lapho otholakale khona uphelele khona lapho ungamemetheki usiyaphambili.
Singabona na amanani eqansa njalo ukwedlula lokho ayikho khona kathesi?
Kuyadanisa ke ukuthi kuyabonakala ukuthi ke umkhuhlane uyamemetheka kwezinye izigaba kubangelwa ukuthi ke abantu kukhanya ngazathi izinqumo zonalezi ezibekiwe kubona abantu bazilandele kwenqabela lo mkhuhlane abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, ungumkhuhlane okhona kudingakala ukuthi abantu balandele izinqumo lezixwayiso zonalezi lezo ezikhona baqhubeke besanitize, baqhubeke be practice social distancing, baqhubeke njalo begqoka ama mask abo benanzelela lapha lalapha bengabamba bambi izindawo eziningi ezithile njalo bayaxwaye ukuhamba ezindaweni okubuthanwa khona nxa kuyikuthi izimfa kumbe imichado kumbe eminye imbuthano eqakathekileyo babona ukuthi kabasondelelani bahlala khatshana khatshana kakhulu ngoba umkhuhlane lo yingozi, umkhuhlane lo usakhona sibili kumele abantu siqaphele sinanzelele.
Ungathini wena ngalokhu ukuhlatshwa kwabantu kakhulu sikhangela kwemakhaya?
Injection le khona le ehlatshwa abantu kaso injection yokuthi ke abantu basile kulo mkhuhlane. Ngizwa ngani kuthiwa injection yokuthi ivikele ukuthi abantu bangawuthathi lo mkhuhlane kuthi lalapha abawuthethe khona beneliseke bene ukuthi ke ungabuyi ngamandla amakhulu ke ubuye ke ungela mandla. Yikho ke sikhangelele ukuthi uhulumende kumele abone ukuthi umuthi lo ohlatshwa ngoba injection la abakhona elizwe lonke ukuhlanganisela labasemakhaya emakhaya labo badinga ukuvikelwa phela yebo kambe kananzeleleka ukuthi emakhaya ke abantu abaningi abakabi ugulo umkhuhlane kodwa ke abasuka emadolobheni bevakatsha bese emakhaya balakho ukuthi babaphathele nalo umkhuhlane yikho kuqakathekile ukuthi kungabe le discrimination ke ama Jackson lawa abe khona umuntu wonke nelise ukuthi awathole ofisayo achike ongafuniyo ngoba ke umthetho we World Health Organization uthi wona ke akumelanga kube lomuntu obanjwa ngamandla ukuthi kahlatshwe ke le injection kumele kube ngumuntu ovumayo yena ukuthi ufuna ukuhlatshwa ikho ke akhona elizweni siyabona ke maluthani kakhulu ngoba abantu bezimbabwe badlula ke singathi 13 million kuyadingakala ukuthi ama injections afikele nalelo nani ukuthi wonke umntwana wezimbabwe ofisa ukuthi ahlatshwe athole lelo thuba lokuhlatshwa kodwa ke lo ongafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezithile abelazo angabanjwa ngamandla ngoba kuyadanisa ke sibona ke amakhampani amaningi eseqalisa ke ukuthi abhalele izisebenzi izincwadi ukuthi ke kumele bahlatshwe ongahlatshwanga ke angabuye emsebenzini ahlale ekhaya kuze ke uhulumende athi ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile mbonikazathi ke sekuncindezeleka abantu khona lokho abantu kumele babe lelungelo lokuthi bakhethe ukuthi bahlatshwe nxa bengafuni ukuhlatshwa njalo kungabangabanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe
umnumzana Edwin Lovu isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe yi-COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula kuthi abalichumi lasitshiyagalolunye 19 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abaqinelwe yi-COVID-19 abahlanu abakuhlangothi lwesibhedlela oluthiwa i-intensive care unit kuthi abalichumi lanye bayagula kakhulu labo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 204,275 ijekiseni ye-COVID-19. Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphange avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo othi njalo akukakhanyi ukuthi iyezi elileta izulu eZimbabwe lamazwe angomakhelwane elithiwa La Nina likhona na lumnyaka.
I think isixwayiso esikhulu kathesi ukuthi ekuvuneni kwethu sicela ukuthi abalimi benanzelele ikakhulu izilimo ezinjengomumbu kumbe amabele ukuthi nxa bewavuna benanzelele ukuthi bengawavuni engakomisisi ngoba into eqakathekileyo ukuthi bevune sokome kwenela. Nxa uvuna umumbu loke useselamanzi kumbe moisture ngesilungu ungaba lohlupho lokuthi uyagcina ukhunta kumbe usiba lalokho esithi ngama mold angagcina ebangela ama aflatoxin. Kuyafanana njalo lezilimo ezinjengamazambane, indlubu, lazo kufanele ziqale zonyiswe zingakafakwa lasezipaleni. Laba bazagcina isivuno njengoba khanya sisinengi lonyaka kulale imithi esetshenziswayo eyenza ukuthi kungabi lempehlane layo siyaxwayisa ukuthi abalimi beqala ukuthi bangani bayakudinga lokho bakusebenzise eziphaleni ukuthi isivuno sabo singamotshakali.
Izanuse zomkhathi sezike zabona na ukuthi umnyaka lo esikuwo wona uzaba unjani? Liyaba likhona yini iyezi eliletha izulu?
Hayi emkhathini Chris akukacaci akukacacisisi ukuthi lapha eSouth Pacific i-event yakhona ingaba i-El Nino kumbe i-La Nina akukacacisisi ngokwazi kwami mbona ngani khonapho kobo June July yikho kuzacaca khona ukuthi umoya ezulu esizawuthola thina kithi uzabunjani. Okuqakathekileyo nje ukuthi silondoloza amanzi sinanzelela ukuthi laba balamadamu laba abalezifula kumba balemgodi ukuthi singabona ubunengi bamanzi sikhohle ukuthi thina sisendaweni evame ukuba lesomiso
okugcina ungacebisa abalaleli kakhulu abalima befuya inkomo kumbe ezinye izifuyo ukuthi kuyini ngesikhathi lesi abamele bakukhangele njalo bakwenza
kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane ngange ngafanisela abanye bazathi ngiyaloya ukuthi lonyaka ngendaba yokuthi izulu linengi utshani bunengi lemikhuhlane izaba mnengi sesibonile umkhuhlane we-lumpy skin ukuthi nje usumemetheka indawo zonke ikakhulu eMathabeleland South and Thembalase North usuyeqela usutholakala and into ehluphayo ukuthi i-vaccine ingani iyasilela kayitholakali ngokupheleleyo so ke isixwayiso sami mina ukuthi singeqisi ukudibhisa ngalesi sikhathi siloke sidibhisa kanye ngeviki okwesibili abenelisayo ukuthi bayithole ivaccine siyaxwayisa ukuthi kabahlabe inkombo zabo ngevaccine lumpy skin okwesibili inkomo zinhle kathesa so mina isixwayiso engilazwe ukuthi nxa ulazo inkabi zakho kumbe amajongosi ofuna ukuyathengisa ngoba ibody condition yawo kumbe isimo sayo kathesi yinhle uzathola ama grade angcono mbona ngani yiso isikhathi sokuthi abalezokuthengisa uzithengise kathesi
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Yebo 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 thaka komuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe COVID-19 sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzibuse ele Independence Day mhla ka 18 zilubandaba lingaphuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama
okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi izigaba zeMathabeleland kunye leseMashonaland West leHarare yizo ezilabantu abaningi ababulawa ngumkhuhlane we-AIDS ngomnyaka odluleyo. Ugatsha lweNational AIDS Council luthi kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 ababulawa yingculaza nyakenye okulinani eselehlile nxa kuqathaniswa leminye iminyaka. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba usikomitsho wamapholisa uCommissioner Gideon Matanga useyale ukuhlawula imali efika phose isigidi esisodwa $900,000 okuthiwa ayihlawule omunye undoda wadutshulwa ekuqaleni kweminyaka esiswini ngamapholisa edolobheni leKwekwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe usumi madlolongwane kweleSomalia kulandela ukungavumelani kwamadale ephalamende amabili elaphansi eselivume ukungezelela ihlandla lombuso kamongameli Mohamed Farmajo ngeminyaka emibili futhi idale eliphakameyo lona lithi lokhu kungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe. inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi ele Lebanon ngalisoze lenelise ukusuka ebunzimeni bezomnotho nxa kungabunjwanga omunye uhulumende ozenelisa ukuhlenga ilizwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Lamhla siyaxolisa abalaleli asoze senelise ukuthi siliphe imlayezelo yenu elisithumela ngeWhatsApp. Kodwa ke lingadinwa liqhubeke lisithumela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika kulomunye njalo onsundu osebulewe ngamapholisa edolobheni leMinnesota duze lalapho ungabulawa omunye njalo onsundu uGeorge Floyd. Osakhulayo lo odutshuliweyo uthiwa nguDaunte Wright. Kubikwa ubezama ukubaleka ebalekela amapholisa. Omunye umpholisa wesifazane obecabanga ukuthi ufuna ukumdubula ngalokhu okuthiwa yitheza okungabulaliyo, kanti mayuyu uthwele isikhali umbhobho wamdubula esemoteni imota yayo chayelela wafa. Kwasinda omunye wakhe kade elaye emoteni. Ekusenjalo ukuthoniswa kwepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala uFloyd kuqhubekele phambili izolo umnewabo efilonise Floyd esipha ubufakazi bokuthi umfowabo wayengumuntu onjani. Sixoxele sivalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi uthini ngokubulawa komunye njalo onsundu ngamapholisa.
Yesebulewe sibili omunye futhi ukubulawa kwakhona kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lubandlululo kulokho mbona ngathi kusegcikeni akudingo ngoba amapolisa nxa ungakhangela kuhle kufanana ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka iqotshwe izinja wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijeko. Amapolisa lapha nxa ephuma e-police station lapha avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota e-driver ngumuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapholisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu labo. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapholisa. Njengoba ngitshilo laphana mina nje mina ukuthi usiyazingela inyamazane ngavuka uveka umi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhlihlaseli. Okwesikhathi esiningi kuvele ikuhlasela ngoba one amapholisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thine simnyama nxa sidriver lapha. Then nxa esechayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa uvele yena engqondweni zakhe yena nguye beseqalisile ukuba aggressive yena lwalo mpholisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipholisa isotsha leli ebilise Virginia akulanto ayimiselwe kwampa. Mina ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama wa miselo ukuthi puma wa lwalo umuntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawo katso kutheni kala kaya zeli kuphi impupu sewutheni babe bemthela mehlo lana khona lapha kuvele bona babe bevele beyiba bahlazelana so ngathi umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma ngiyesaba ukuphuma ngoba zezesa umpupu phela la uyawazi umpupu lo ukuthi kuyabulala lokho
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Houston eTexas.
Lamhlanje ke ugcuba uhlelo lwethu sine ngxoxo lomhlabeleli uErnest Sebata. Ungathi uErnest Sebata ungubani kahle kahle
uErnest Sebata indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago umculi wegenre ebizwa ukuthi ayimelo katilo yikho lokho
uqale nini ezomculo njalo usule ngoma kumbe amadlalade amangani
ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo 2009 of which senginama album afika 4 ingoma ezikhona manje zibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo
ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni
idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa livumile idlozi abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa vala ngebhethu ngemva kokule rekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi ngibonga intombi enhle eyase-Africa entshela abantu ngobuhle be-Africa ezinye ingoma efana nokuthilo impilo ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle labe zokholo ikhona ethi siza Jehova njengoba sihlanganela lesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe yikho okwenzakalayo kudlaladela milele ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlaladlele ekhona ukududuzeka ngalo ekhona ukudansa ekhone ukuhleka aze akhone ukujabula
abafuna ukuthi bathenge idlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona
abafuna ukuthola umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungiphinta bengangiphinta enambeni +2677516 9805 year noma ku email etiona ernestosebhai@gmail.com kulapha engitholakala khona zonke lezo lemininingwane eminye leyithola lapho abanye bengangithola ku Facebook the great Ernest Swata noma bethi the great Bulamba Band bazithola zonke lezo zinto.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawulwe imali yokuzihlukuluza. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku www.v